imkhuhlane yona leyo iludubo olumangalisayo ngoba ke abantu osokungani kuyabaphazamisa ke ukuthi abantu abaningi ke abazwisisi ke umuntu sokwapho ngokuthiwa angafa ele cancer kuthiwe ule AIDS, afe ele diabetes kuthiwe ule AIDS, ngenxa yokuthi ayisakhangelwa ukuthi iyimkhuhlane enzima. Sokuphongukuthiwa khona hayi umuntu ubegula umkhuhlane sebakuthatha njalo abantu. Kodwa ke umkhuhlane ukhona ukuthi umuntu uyabe ngalawo umkhuhlane ukuthi engekho HIV, but wona lawa ama-diseases despite the fact ukuthi umuntu kakho HIV avele sebaqedile abantu, they are deadly.
Uhulumende uthi usesebenzisa enye yemali yesikhwama esikhangelane lo mkhuhlane wengculaza ukulwisana le mikhuhlane le. Ngathi yanele na imizamo enziwa nguhulumende?
Hayi, kangiboni ke ukuthi imizamo eyenziwa nguhulumende yanele, ngoba nalokho okulutshwane okwenzakalayo sifica ukuthi ke ngabantu ababe befake imali kuhulumende weZimbabwe ukuthi kuthengakale imitshina eyavanele ukuthi isebenze, njalo lama-drugs angikhonako avale asebenze. Bona ngokwabo njengohulumende akula nto ke esingathi sebeyilungiselele ukuthi balwisane ke lemikhuhlane yaleyo, ngaphandle kokuthi mhlawumbe bayifake kweminye yemikhuhlane eyingozi ukuthi ke kuzafakwa kuthiwe ukuthi nga imali khona bese zafaka okungaka. Kodwa ikakhulu abasinceda kakhulu nxa sokubuya lemikhuhlane ngiyambona kusiba ngabantu abafaka isandla eZimbabwe. So ke ngombono wami ngibona ngani uhulumende weZimbabwe kakabi lokuthi uzilungiselele ukuthi angalwisana lemikhuhlane naleyo.
Lokhu esingathi i-awareness ke ukulimukisa uZulu nje ngemikhuhlane le ukuthi aqaphele, abe siyahlolwa lapha lalapha, abezempilakahle ba kukhona abakwenzayo?
Well, abezempilakahle futhi ngizatsho njalo ngithi hatshi kakhulu abakahulumende, kodwa abezempilakahle uzafika ukuthi kulabo abakahulumende abaphatheke ngakho ukuze ku-campaign leyo babe ngabantu abale-sponsorship la. Sofica ukuthi kuthi-ke laba abazelayo abantu emhlabeni jikelele bafake-ke izimali ukuthi kube lama-programs akhona